So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Ti indaba yokubhikisha kwe EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe Al Jazeera uthi umfanekiso wedokumentari eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuliviki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzana uPF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurahundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe, njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lomsindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Butholezwe Nyathi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Hayi, mina ngokubona kwami sisimbona ungathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton bekunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa yi-EFF. Njalo ngike ngahamba-hamba nje lapha etawuni ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kokunye okuyitawuni nyana okuncane okubizwa kuthiwa yi-Kempton Park, bebevalile ama-business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho eSouth Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ngathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho eSouth Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze express beyibonise mabe ngasuthi sekungenzinto ezithile qhubekele phambili beyongena estrateni kungela mpolisa o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so yikho sekubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa kuzalungela abeZimbabwe njalo nxa sesikhangela ke singathi yireaction ngesingisi kahulumende lebandla leANC baluphethe kuhle yini loludaba
ngokubona kwami sisimbona ungathi indaba ye yokubhikisha kweEFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba iEFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma le mangelinilanga uzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma obe accepta ukuthi indaba yokuhamba indaba engaqondana nobani nobani ngelinilanga amaSouth Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba ayekwamanye amazwe iANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo wokubhikisha kwe-EFF akuzange kube yimpumelela mna ngokubona kwami mbona ungathi hayi asiqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kube yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yikuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uCyril Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uCyril engayehlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasephalaphala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uCyril labo abadla naye so hayi bona ungathi ukuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu nge-politics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutholezo inyathi umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg. Kwele Zimbabwe kwake kwabalwa ukutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esakhokhela ibandla le-MDC. Kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar we-Al Jazeera uthi umfanekiso ohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa labo somabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo e-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangelele ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, bajontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelele ukuthi buvezwe, kuzancedise kuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezi ukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende wezanu PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amacebo aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba babusayo losomabhizinisi abasebenza labo bale nkohlakalo badiliza ilizwe nge-corruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangibona ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho, kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini, kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuza ngokuthi bagqoke liphi ibhatshi lezepolitiki, inqabe kuzana uPF, kuza ngokuthi bakuyiphi faction kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni, siyafisa ukuthi kube njalo kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abalenkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo, kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belokhe belo kwenza okuthile ngecorruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa kusengenziwa lokho kuthiwa i-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akulabo ufakazi. Ngakho ke sisezabona sokusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 lo wesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye etsholotsho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kuloke kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo etsholotsho emzini kankosazana Patricia Dlamini olengcwaba lalaba bantu emkhonyeni line etsholotsho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esetsholotsho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust le ibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamachumi amabili lowesilisa oyedwa abadujulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka 1980. Uthi ucela umongameli emasontambutso mnangagwa azokhulumisana labo ngokubulawa kwabantu laba.
President sicela udubo lolu esikhala ngani inhliziyo zethu lezimazi mendeke. Uma kusehlula sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba le solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Sibuzani imibuzo asiphendule asitshele imbangi
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye wabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. I-distant mina babedinga ngilelilisotsha ngangisemsebenzini 2-3 infantry battalion emtoku. Yimo wokuqala i-battalion yakuqala yahlanganisa ama-amo mathathu izana, izipra, irotis. Jafranti kodwa ngapha kwakudingwa mina but gata ngimangalele nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane weibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthuli seke kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa kuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle ikuthi ngabe uhulumende uyadeclare world day kwakho memorial wall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu oyenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo secholocho uthi labo ngakibo bathinteka nge Gugurawundi.
Into emfuna ukuyileta ukuthi vele kono kokuqala udaba lolulizwa abadala luyakhulunywa emanyuzipepheni luyakhulunywa kuma radio ukuthi izinduna zihlangene le word of state zikhuluma udaba lweGugurawundi. Sokwaphuma amaphepha amanye athile encane engazayo liwabonele. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolugwalo kulama views phakathi kwalolugwalo ukuthi linalithini ngoba lapha kulabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even wesecholocho oyedwa osekwabuzwa into yethu emawetelele edrobheni lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlangano. Kodwa into engizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalithiya egcekeni ngoba lesi yise-defining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezipra veterans trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazi weGugurawundi.
Nxa obaba bebehlala bebengakazi basikhumbule angazi ukuthi bekuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawoni kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi zinduna zakithi liphakamisele ifle lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe, inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo lezombusazwe. Iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isiga lesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars kuthi ele MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebillion 449 million dollars. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini 99% babe namaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani basakazi ve studio 7 siyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi eZimbabwe yonke kathesi ungathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthiwa kule cholera ngaphi ngaphi icholera yona le idalwe ngamanzi ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyamtshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi but abantu beMRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa ongela amanzi khambenanini kuhle lokhu kutshona lirobha abantu lithi yeka bavoteli iMRP bengavoteli iMRP yonke into iyalunga likhuluma amanga nje ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi yonke ibanjwe izanu PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama elections sizolibuza kwampana koBulawayo. Selimsweleni ukhansila kodwa libhizi likhuluma nge-TCCC. Yekelani ukukhuluma nge-TCCC liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo iyo yodwa engela amanzi, iyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ngazi uyefollows bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uhamba uye eHarare bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. Uye eMasvingo bakhala ngogetsi bakhala ngamanzi. But lina selisenza ungani kuthiwa ye iBulawayo iyo yodwa efile. Uye eHarare kungcolile yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilonge ikhuluma nge-TCCC. Abantu beZimbabwe into abayifuna ukukhipha izanu PF liphuzile vele ukukhuluma nge-TCCC into okumele ibe yazi. That's why ibona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu but kusukume abantu abaningi kakhulu abantu ngencwadi befuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe izanu PF. So lina into eliyikhuluma lidlala ngesikhathi khampena nini nje likhampene libandlaleni lihlukane lebandla le-TCCC.
Kustudio 7 kustudio 7 linjani lonke basakazi bethu abahlelisethuleli ndabe zimnandi ukulibingelela ingade ngacina ukulibingelela
mahlabezulu sanibonani balaleli kungena basakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele okhulumayo lana lichakwane elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree ukhanyani Ncube ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kamnangagwa nokuvakashela isonto lele lasekhezi kuthiwa khona ufike wabanika imali wabanika nemoto nyane ezimbili bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna imoto and so forth laba bantu badlala ugame umacashelana into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe kuko konke be create amathuba emsebenzi and so forth kunalo mdlalo lo fetja fetja lo hlala abahamba beudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth umdlalo lo mase behluleki kuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakala ukuthi uzophuma nani. Angibonge sihlobo zenkosi amen kuleyo ndawo
amagumba amane omhlaba injani kuphila lonke kustudio 7 ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha ukhombisa ukungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha aholi smile ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambili ezandleni zikatisha. So labo bona ababusayo athi bebuthele umnotho kibo badlule badla ngaphasi kwatisha. So uticha meyamangala ukuthi ugovernment ulwane lamatisha ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu uba mayenganika amatisha kusho le mfundo yabatawethu kayikho ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle yikho bengala ndaba leyo ukuthi beholise amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile anyakhala kakhulu ehulumente yakhipha bona bayanikana izimali bona banikana izimali amali eziningi amayusa kodwa amatisha beyala ukubanika lubona ukuthi hayi igovernment yakithi bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphi igovernment le hayi igovernment le hayi kubi lapho ndayilazwelo
linjani studio 7 linjani labasakazi linjani hayi okhuluma ngivungwenya ngithe botswana lapha ngithi lapha ngiyadubeke botswana ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje angilamali yokuthi ngibuyela ekhaya shuwa heyi lapho ebosana siyadubeka mana asiyiboni imali so ngithi laba abafuna abafana sibili abafuna abafana sikuthi abagardeni boy lokuclean yard hhayi mina ngingakwanisa vele ngisesemncane vele I'm 21 years bathese vele hhayi ngasebenza sibili sisanini cela inzinzi shuwa
kunjani basakazi bani balalela hhayi siyazibonga izindaba siyazizwa indaba eziqiniso indaba zeqiniso ezingakhethi hlangothi indaba ezikhuluma hhayi ibandla lezano badala bami selidiniwa lihlale phansi kawundi hlalani phansi selidiniwe keli lokhu kuli phambili ngezano ukuthi abantu abavotele izano vele engcweke bulala abantu angikwazi ukuthi abantu bakini echurothi bakuphatha njani khona ngapho mabe kukhanyele ngezano yakho le yawona abantu yabulala abantu usizi ma usithi phambili ngezano sizobuhlungu ma utshumayele ibandla lezano thina emakhaya lapha silamanzi siyadubeka amanzi kulesakithi isibhorane esindaweni yasesilwane sithwele nzima kuyafa akula sizwe esikutholayo vele sihambe indawo emide kakhulu siyadinga amanzi inkomo khona ngikhulume siyadubeka kakhulu ogawula basiyamangala wona umgwaqo silawo ufile umgwaqo babuya bethi bayalungisa betshontsha imali ngababona besithi bayalungisa umgwaqo kule mali abayitshontshayo ogawula yikho kuphela abaphila ngakho hhayi siyabonga
Salubonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula i-audio le mayingafundi. Siyacela kini basekeli be-ZANPF elithumnangagu yenza into ezwayo. Limtshele phela lungise le mgwaqo phela. Ma usuqathanisa imigwaqo yaseZimbabwe ne-South Africa ne-Botswana kulo mahluko. Angazi ukuthi wayi lina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka. Tshintshanini phela le president yenu liyenza ukubonakalayo. Bheka umgwaqo osuka bobulawayo usiyenkaya ukuthunjani akula mgwaqo hhayi hayi bantu come on man
Studio 7 injani Studio 7 bengithi mina awu bantu izanu nasi sihlasela kakhulu bakithi kwenye indawo ngamaplana angalunganga hhayi nomhle tshishi uze abantu nje asingayituphi kakhulu sithule sithi visho ingcabele ebhokisini lonke ngilinxusa kanjalo bakithi nalapho enkaya siyimele mpela ukuthi ma ibuya siyayingcabele ebhokisini asisoze siyekele noma futhi lina lingalihloni lihluphana layo ngithi thulani lithi ingathi lingizanu kade asezanu ngaphakathi ngiyabonga
siyabingelela emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu sibingelela abalaleli bomsakazo siyabonga kakhulu ma iqusila esiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba besiya ku-election hhayi ngiyabonge kakhulu kodwa vele-ke nje ma uyabumele i-CCC kulula lokuthi ukhankasele iphathi ukuthi uwine ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba khepha-ke abantu bezana ukuthi noma besibezwa bethi bafuna ukuvotelwa obelief gawule ukuthi bona ma bekhankasa bawukhankasa bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyizanu p f behlulwa ukonga imali izimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-afrika isaqathaniswa labo-britain o-british pound bayona yonke le nto beyizanu bengakhuzani bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe siphatheni kanje abantu so namhlanje ubelief gawulo basitshethi bona bafuna sibavotelele ukuthi bafuka beqale kuphi le mali ingasengaziwa lothi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngosmith kuze kube yimanje izanu p f ayikho la into ezasitshela yona kungekusukisela kwi-government yakhona kungumgabe sokungumnakagwa ezilonke izanu ayikho into abangayenzi bazobethatha izinduni ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu ziphiwele zomoto lezi akunamntu olengqondo ongavotela izanu ngoba vele ayikho into ezanu ezatshintsha kuleya lizwe from bed to west i-TCC mamntu we-TCC ethi ngizogubha idamu lenzela amanzi kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu ngoba kuyakuyinto entsha into endala ngoba into ojala usokugqoka iimbatata zakudala esokuthi ma uhamba ngazo uyahlatshwa langamefa kuthiwe buyela futhi uyolanda zona kahleni izanu p f abantu bezanu-ke simele kancane abasimele kancane i-TCC ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe amazimbabweni akhathele kade sehle sinyuka emazweni ayikho impilo yabo ngaphandle ukuthi bevusilizwe labo siyabonga kukhuluma ngosidumbu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama nguChris Gande.